okokuqala imali ezikholektwa ngukhulumende whether izinga kumbe izinara kumbe ngamabodies aphi azisho mali ezibuya ebadleni lezanupiyefu. Izanupiyefu thina njengebandla siyazidingela imali zethu sodwa njalo silamakampani thina asebenzayo awezanupiyefu lapha esithola khona izimali silabangani futhi abalamankampani ababuyayo bezosinceda bebesinike izimali nxa sidinga izimali asingeneli thina njengebandla ezimalini ezikholektwa nguhulumende. So imali leziyana ezikholektwa kuma-targets ngale zimali ezikholektwa nguhulumende under izinara. Kodwa enye into abantu abayikhohlwayo yukuthi kona imigwaqo leyi iPlumtree Mutare Road lodi imgwaqo walungiswa yi-group 5 nxa usayikhumbula e-South Africa leyana leyo group yiyo ethatha imali yongelela ngoba yibo abakha umgwaqo lokwana under i-build operate and transfer program. So uhulumende yena uthola ingcosana yemali.
Imali leyi sibona iphathisa na ekulungiseni kwemigwaqo le?
Wona laba abantu kumele bebe bemaintaina imigwaqo leyana. So i-TCC kunokuthi kulokhu ikhuluma izibozi kuphela ikhuluma amaphupho ukuthi kona ukhuluma iZANU-PF zathatha imali. Sonke iZANU-PF TCC asikhange le nto i-group 5 lenxa yekholta izimali leyo. Iyayelondolozeni imigwaqo yethu na lokhu ngitsholo kwi-maintenance kumele bemaintaine kade singe ngahamba umgwaqo wena ngisiyeharare nxa usuzangena echegudu uvela ngapha kobulawayo umgwaqo wena ususiba lamapotolo yiyo imisindo kumele siyibange ukuthi hawu lina group of 5 libhizi lithatha izimali kodwa kalimaintaine imigwaqo ngoba liyani imigwaqo nxa isifa ifela umuntu wonke kayifeli iZANU-PF kuphela kayifeli i-TCC kuphela ifela izizalwane zonke ezezimbabwe ezidrayiva kulowo mgwaqo. So thina umsebenzi wethu sisimonitha into zoneleziyana umsebenzi wethu simonitha lohulumende sonke njenge-ruling party ZANU-PF labo abe-opposition umsebenzi wabo yikubuya bezokhangela khonokhu hatshi ukuphongauba ngumsindo hatshi ukuphonga ukukhuluma izinto ezingelabufakazi leqiniso.
Kulokhu khonona njalo okokuthi imali lezi zifunakala zingama-US dollars kodwa abantu behola imali yeZimbabwe.
Khonoku futhi bezempila ngotshe abona yikukhuluma kwabantu either umuntu angazi kumbe yabe ngabalanga kumbe ka-research kumbe ka-traveli ungahamba ama-targets uyabona bethwele imitshina yena leyana okuthiwa ngamali okuze ama-pos machine okuthi ona uyaswayipha i-RTGS iyaswayiphwa nge-bank rate eyabe ikhona ngalelo langa i-US dollar layo iyathathwa njengoba nje kwavunyelwa umuntu kona imali zonke lezi ngama-legal tenders ziyavunyelwa i-US dollar iyavunyelwa ama-rand ayavunyelwa leZimbabwe dollar iyavunyelwa futhi. So umuntu otshele kona ukuthi awuheke kubhadala ngama-US dollar kuphela either umuntu ongakaze ahambe ngemgwaqo na le afike ama-targets uphonge ukukhuluma nje kumbe ngumuntu nje ophonge ufuna ukungcolisa ngoba bakhona abanye abakhulumela ukungcolisa kuphela.